Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazimashumi amabili lambili ngonhlolanja 2017 nguntungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Khathesi ama results eMadebeleland atshengisela ukuthi there's a lot okumelele kwenziwa. Sesizathi abantwana abayenzi kuhle esikolo kodwa sibavalela phandle. Sikunazothi iexit isandla ukudlula and for no reason sokuphunguvuka phathu phathu isikwazi ivale. Akulunganga khonoku and sicaphukile, we're not consulted as parents.
Ugatsha lwezemfundo luvala isikolo koBulawayo laseMathebeleland South okwamalanga amabili alandelayo ukuze kulungiselelwe idili lokuzalwa kukamongameli Mugabe.
Abe ngamhambisi kuma-traditional chiefs baye mgweba ahlawula imbuzi mhlawumbe. Nxa ebezithuthuka amaKristu, yithi amaKristu akhona, yithi abafundisi abamthumeze kithi sivule umbhalo sibone ukuthi ke singamgweba kanjani. Ngoba angiboni ukuthi umthetho wandaba waseZimbabwe wamacala ungena ngapha endabeni enjalo.
Abaningi basola uhulumende lamapholisa ngokuqhubeka evalele umfundisi Patrick Mugadza, yena owathi umongameli Mugabe uza kufa lo nyaka. Ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okuqhubeke okuqhamuke eJohannesburg kweleSouth Africa sokumemetheke kwafika ePretoria. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezemfundo namhla lulaye izikolo ezinye izikolo koBulawayo laseMathebeleland South ukuthi zivale okwamalanga amabili alandelayo ukuze amalunga eZANU-PF elungiselele umkhosi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Kubika unompumelelo moyo ngokugcweleyo.
Abafundi bavela kukhefu laphakathi kwethemu oluqale ngolwesihlanu kuviki edlule lwaphela ngomvulo kuyona le iviki. Kusasa langolwesihlanu baya kukhefu njalo lokulungiselela idili likamongameli uRobert Gabriel Mugabe osokucasule iningi labazali. Iningi labazali lithi lokhu kuzaphazamisa umsebenzi wezemfundo ezweni, wona uvele ubhekane lenhlupho ezithize ngenxa yezombusazwe kunye lokungahleleki kukamphathintambo uDokora, yena oseguqule ezemfundo ngendlela edida abafundi labazali. Umzali olomntwana ofunda eCoghlan Primary School, unkosikazi Nyembezi Ncube, uthi ukuvalwa kwezikolo lokhu kuyadanisa ngoba kusasa bezavuka bethi abafundi beMandebeleni abaphumeleli ezifundweni bona besiba lamakhefu mahlayana.
Mina ngibe lokudana umntana wami khona efika endlini uyifonela entshela ukuthi kuthiwa esikolo benganjani bengabuyi, batshela ukuthi balungiselela umdlalo idili likabani likakhulu ubani umgabe. Ngizibuza ukuthi khathesi ama results eMathebeleland atshengisela ukuthi there's a lot okumelele kwenziwe. Sesizathi abantwana abayenzi kuhle esikolo kodwa sibavalela phandle. Sikunazothi iexit isandla ukudlula and for no reason sokuphunguvuka phathu phathu isikwazi ivale. Akulunganga khonoku and sicaphukile, we're not consulted as parents. Vele sizondile, sizondile.
Usenator weMatobo unkosikazi Sithembile Mlotshwa laye uthi siyadanisa isinqumo sokumisa abafundi ukuthi bengayi esikolo.
Izikolo kukhona lokho okuthiwa i-STEM. I-STEM okuthwasalontshwa nguye upresident. Sikhangela abantwana kususela ama-districtini wonke abapasileyo ama-science subjects. Kanti ematopo kuveleka kula maticha angikhona aleyo science yakhona efunakalayo, aleyo metsi yangikhona efunakalayo. Nxa ezikolweni lezi kungala physics, kungala chemistry, kungala metsi, angiyazi ukuthi kati pho i-science leyo ezakuyangenisa abantwana ukuthi bangene labo kwi-STEM leyo izavela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ibandla lezanu-PF selidelela njalo abazali bengahambisi abafundi kudili ngoba lezulu liyana bayabuya sebegula kuvele kungela amaphilisi ezibhedlela.
Sithi izikolo kazikhiphe imali. Siyakwazi abantwana abaningi babhadala nzima izikolo, babhadalelwa ngabazali abalahlekelwe yimisebenzi ngenxa yakhe nomgaqo. So ukuthi ebesesithi bona laba abantu abaye bedinge imali nzima ukuthi bebhadale izikolo, izikolo zokuze zicontribute imali yokuthi eku-birthday yakhe, mbona ngazathi kunxele.
Umbalisi wesinye sezikolo owale ukukhuluma ibizo lesikolo sakhe, umnumzana Mbonisi Moyo, uthe ngempela batsheliwe ngumphathisikolo ukuba bengezi esikolo kodwa balungiselele ukuya edilini ngomgqibelo ethi yena kalaso isikhathi sokudlalisa ngoba engaholi njalo ehola imali ephansi uma kuqathaniswa le mali yekhekhe elilodwa eliyadliwa edilini. Obambele uProvincial Education Director unkosikazi Olika Khaira uthe ngempela abafundi bavalile izikolo belungiselela idili likamongameli ethi ngeke akhuluma okunenyi usemhlanganweni. Ngomgqibelo, umongameli Robert Mugabe ukhangelele ukuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa esenelisa iminyaka engamachumi ayisitshiyangalonye lantathu 93 eRaps eMatobo noma nje iningi lisithi akuqhakathekanga uma kuqathaniswa lesimo esibhekane lelizwe. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Indizamchina zebutho namhla ziqhubeke ngokuhlenga izakhamizi zecholocho ezidilizelwe imizi lizulu lesikhukhula elinenge mpela viki zizihambisa endaweni eziphakemeyo esigabeni sakosiphepha. Umeli wecholocho North edalele parlamente umnumzana Jonathan Moyo uthi izolo besokuhlengwe abantu abedlula amakhulu amahlanu. Izulu leli libangele umonakalo omkhulu njalo lapho elingakhukhulanga khona izindlu lokhe ligcwele ezindlini lemizini. Sixoxele sakhamuzi secholocho kotamuhla umnumzana Sigwazi Ndlovu yena ochasisa umumo osesigabeni sakhe.
Lathi sikhona apha sibili mina khona apha ekhaya lami lapha. Ugwayi ngikhangele nje ahambula phana but kodwa kimi ngapha ukukansile akufani umumo wakithi awufani lalo ongapha emalayinini lawa angapha asethethwe ngama-helicopter owethu ungcono kodwa lathi sesidakele sibe ukuthi amanzi abo akuthiwa umfula loko awentanga namhlanje abathiwa lokhu kugcwele hhayi lathi ukuthi besizangena kwalowo mumo kodwa kwakatesi thina hhayi umumo wangikhona awulokhoze kudili kumuzi oyi-one amanzi abuye evele esifuleni lesethi siqhambi kwethu ngapha nxase siya kwesiphepha okuthiwa ngunzombane sesehluleke ukuthi singenise amanzi ngaphi emfule kugwayi nasesiwakhafula amanzi sesiwaletha ngapha emizini yethu. So umuzi wokuqala ngale nguye umuntu ofuke wangenelwa ngamanzi kuthanga kuyakusa kuyizolo ke wadilikelwa izindlu then eminye imizi kade sisondasethi sisondela amanzi then hhayi wangantu wasesendawugwayi.
Izulu lona liyaqhubeka yini lisina?
Ya izolo ebusuku linile kakhulu hhayi linile izolo ebusuku ngoba mbona ngantu alinyili 1 hour yonke lokhu lisina.
Emzini wakho khona kunjani akugcwalanga amanzi?
Hayi mina ngingathi asendaweni engantu ayiphezulutanyana mbidala hhayi akugcwalanga sibinyabe ngiqamba amanzi.
Laba abahlengiweyo balethwa duzane lakini khona ngapho ubona bakusimo bani suke wababona?
Ye lapha sile layini siyakhelane layo kuthiwa yimbanyana. Ngike ngafonelana lo bhuti wami ukhona phana esithi yena izindlu zakhe ezimbili eziphakathi kwamanzi so kutho ukuthi bahambile nje bathwele lokuze nibakwesiphepha ematendeni.
Zithini ezinye izakhamizi khona ngapho ngengozi engaka le?
Lokhu esikhangile nje kuphela ukuthi hhayi besikhangele ukuthi nxa ukuthi kusala lathi kutho ukuthi besizasuka besizabafonela bebuye bezosithwala manje hhayi okunganelo sibili inkomo asikuthi yale ngiqamba amanga nxa sithi siyabe kusiyaphabili.
Umnumzana Sigwazi Ndlovu isakhamuzi secholocho kotamuhla. Amagqwetha amela umfundisi Patrick Mugadza athi ayehluleka ukukhweza isicelo sokuthi ekhululwe edale le High Court ngoba abatshutshisi besithi amaphepha kaMugadza kabasawaboni. Kubika uMavis Gama.
Umfundisi Mugadza ubotshwe ngemva kokuprofita ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzotshona mhlaka 17 Mfumfu lonyaka. Lokhu kwenza kwedale kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ye-Christian Voice Zimbabwe Trust bethi asikho isizathu sokube lokhe evalelwe umfundisi Mugadza kulilungelo lakhe ukutsho umbono wakhe phansi kwesisekelo sombuso. Umqondisi we-Christian Voices Zimbabwe Trust umfundisi Tafumbane Clement Zenda waseMashingo uthi akula sizathu sokube lokhe bemgcinile uMugadza esalelwa ukuhlawula imali yesibambiso sebail.
Nxa kuyikuthi wathuka usiko bakhona inkokheli zosiko ama traditional chiefs indaba engamhambisi kuma traditional chiefs bayemgweba ahlawula imbuzi mhlawumbe nxa ebezithuthuka amaKristu yithi amaKristu akhona yithi abafundisi abamthumeze kithi phela sivula umbhalo sibona ukuthi ke singamgweba kanjani ngoba angiboni ukuthi umthetho wandaba waseZimbabwe wamacala ungena ngapi endabeni enjalo ngoba akula amboni ukuthi sikhona isisekelo somthetho esisekela i-charge abamnikeza yona yokuthi uthuke amaKristu kumbe usiko lwesintu seZimbabwe.
Uzenda uthi kungani uhulumende engalindi lelo langa lize lifike elabethwa nguMugadza anduba ambeke icala.
Ngoba nxa ngifunda kahle kahle ke uthi yena kachonga ukuthi nguye ozabulala umuntu kodwa umlimi umtshelile mhlawumbe nxa umlimi emtshelile thina similelene umlimi umtshelile ukuthi ke kuzakwenzakala na ngoba nje isithunywa so asimeleleni ke ilanga lakhona bese sigweba yena umlimi wakhona umtshelile mhlawumbe sibuza uMugadza ukuthi umlimi umtshelile nguphi uMugadza ngumfundisi njengokwazi kwami so nxa ngumlimi esimkhonza esonke uMugadza akalacala siyabe simele siye kumlimi yena ngokwakhe siye mtshuthi why watshela uMugadza into efana nayo naleyo ngoba ezinye izinto zesiprofita ezinye izinto ezibiswa ngumlimi ziyahlupha ukuthi uziqathanise ngebhayibhili ngoba mhlawumbe watshelwa khonapho khonapho ungabhalwanga ebhayibhilini yikukubona kwami.
Umiswe phambi kwedale likamantshi Barbara Chimboza onqume ukuba aqhubeke evalelwe lwadluliselwa phambili udaba lwakhe kusengezelelwa yikuba abatshutshisi bethe kabakalungeli ukuba liqale ukuthethwa icala lakhe. Amagqwetha amela uMugadza atshengisa ukukhathazeka ngokwenza kwabatshutshisi asebesithi basafuna ukuluphenya lolu daba amapholisa wona etshele idale ukuba sebelabo bonke obufakazi phezu kodaba lolu. Umelwa ngamagqwetha awenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abalisa uMnumzana Gift Mthisi, uJeremiah Bhamu lo Obey Shaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ulive Talk ukuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iAmnesty International esigabeni sangempumalanga eAfrika ithi kulokuphulwa kwamalungelo oluntu okuphindwe kabili kulomhlubulo. Kulamazwe alithumi lanye abikwa ekhokhela kulolu daba agoqela ele Ethiopia, iBurundi, iEritrea, ele Kenya, ele South Sudan, iTanzania lamanye. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed osanda kethwa ukukhokhela ele ukukhokhela eSomalia ufungiswe lamhlanje ukuqalisa umsebenzi. Umkhosi wokufungiswa kwakhe ubuthanise inkulungwane lenkulungwane zenkokheli yamazwe omhlaba okugoqela umeli weMelika kweleSomalia. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Emizameni yokuvikela ilungelo likaZulu, abasungula isizwe seMelika bafaka esisekelweni sombuso iziqa ezilithumi. Ezintathu zingezamalungelo lezi sikhombisa ezivikela umthetho. Iziqa lezi zazaziwa ngokuthi ngama Bill of Rights. Esesine sikhangela ngemininingwane kaZulu. Sithi sona ilungelo likaZulu lokuba lokuthula ezindlini zabo, lokukhululeka kwamaphephandaba, lelungelo lokungagudulwa mahlayana, lokuthi ilungelo lokuphumputhwa kumele lingephulwa zincwadi zomthethwandaba. Ukugudulwa kwezindlu ngabomthetho kwakuyinsika yabasungula isisekelo sombuso. Lokhu kusobala kumbhalo kamnumzana James Otis Jr., igqwetha lasedolobheni leMassachusetts owakufaka sobala emthethwandaba ukuthi incwadi zokugudula ezindlini kudingwa abathenga impahla okungekho emthethweni kwakungekho emthethweni. U-Otis kaphumelelanga kudaba lolu, kodwa impikiso yakhe yayikhaliphile okokuthi ababumba isekelo selizwe bayikhwabitha bayisebenzisa. Ngalokho ukuphumputhwa ngamapholisa kumbe ukubotshwa kumele kube lesizathu esisobala, njalo kube lencwadi yemthethwandaba.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okuqhamuke elokitshini leJohannesburg kweleSouth Africa sokumemetheke kwafika emalokitshini edolobho lePretoria lapho okutshiswe khona izimota lezinye izindlu. Lokhu sokwenze uhulumende weNigeria wakhuthaza inhlanganiso ye-African Union ukuthi ingenele lokhu kuhlaselwa kungakamemetheki ilizwe lonke. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngemva kwamaviki ambalwa kuqhamuke ukuhlasela kwabakwamanye amazwe elokishini leRosettenville eJohannesburg, lapho kutshiswe khona izindlu zabakwamanye amazwe ezilithumi lambili, ukuhlasela lokhu sekumemethekele esigodlweni sePretoria. Izizalwane zakwele South Africa zitshise izindlu ezimbili zabakwamanye amazwe ePretoria lezi mota ebesendaweni yokuzilungisa ezingamachumi amathathu. Abakwele South Africa bethe sabakwamanye amazwe ikakhulu izalwane zakwele Nigeria umlando wokuthengisa izidakamizwa kanye lezocansi. Kubuye njalo kwaqhamuka udlakela elokishini le-Atteridgeville entshonalanga idolobho lePretoria, kwagqekezwa izitolo zakwabanye amazwe ezingamachumi amathathu, kwahlukunyezwa lokutshaywa kwabanini bazo. Lokhu sekutshiye abakwamanye amazwe bedidibele. Kulezi nkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala emalokishini edolobheni lePretoria kugoqela i-Atteridgeville, iSoshanguve, iMarabastand, iMamelodi lamanye. Isizalwane sakwele Nigeria umnumzana Oke Ochuku uthi kusegcekene ukuthi injongo yokuhlaselwa kwabo ngeyokuxotshwa kwabakwamanye amazwe kuleli hatshi lokho okukhulunywayo okwezidakamizwa.
Bafike lapha batshisa imota ezidlula amachumi amathathu ebesizilungisa. Asikwazi ukuthi uhlupho yini. Basilwisa bathi abakwamanye amazwe abahambe, kodwa asikwazi ukuthi isizathu kuyini.
Lokhu sekwenza uhulumende wakwele Nigeria akhuthaze inhlanganiso ye-African Union ukuthi isukumele lolu daba kungakafi muntu, njalo lokuhlasela lokhu kungakamemetheki izwe lonke. Embikweni wethulwe ngumnumzana Abike Abiri Erewa, isiphathamandla e-ofisini kamongameli weNigeria, ukuthi iEU kufanele ingenele ngokuphangisa. Wabona ngezokuphepha uhulumeni weGauteng uNkosikazi Sizakele Nkosi Malobane ukuthi lo banje kungaba liqiniso ukuthi kulaba kwamanye amazwe abenza imikhuba engalunganga, kakusilo qiniso ukuthi abakho abakwele South Africa abalesandla esenzweni esifanayo.
Abanini balezi izindlu ezihlala abakwamanye amazwe laba izizalwane zakule South Africa? Kodwa ngenxa yokuthi bathola imali yomthelo wendlu, bayabayekela abakwamanye amazwe laba bethengisa izidakamizwa lezo. Lokho kutsho ukuthi labo bayingxenye yokuganga lokho.
Le yinto egcizelelwa isikhulumeli samapholisa esabelweni seGauteng uNkosikazi Mathapelo Peter, yena othi ebantwini ababotshelwa ukusebenzisa lokuthengisa izidakamizwa, bonke abakwele South Africa labakwamanye amazwe bathinteka.
Just in Rosettenville alone since last year.
Elokishini laseRosettenville kuphela kusukela kumnyaka opheleyo sesibophe abalezidakamizwa abedlula amakhulu amabili. Iningi lalabo abantu ke bekuyizalwane zakule South Africa, ngakho kasazi ukuthi kuliqiniso elingakanani ukuthi abathengisa izidakamizwa izizalwane zakule Nigeria.
Ngosenjalo izakamize lokushini leMamelodi ePretoria sezihlele ukutshengisela ngolwesihlanu zisola kugcwala kwabakwamanye amazwe kwele South Africa, ikakhulu labo abasolwa ngokwenza okungalunganga. Le yinto esibangela ukuthi ezinye izizalwane zakwamanye amazwe eziselokishini leMamelodi zibaleke kuleyo ndawo ngokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngesikhathi sokutshengisela lokhu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ebona ngemitshina yakulezi insuku iTechFest iqoqa umbukiso wensuku ezinhlanu oqala mhla ka-28 kobulawayo kulinyanga. Lo mbukiso ujonge ukulethela izakhamizi zakobulawayo imfundiso ephathelane lokusetshenziswa kwemitshina le ukuzithuthukisa ukuze kuguqulwe ukusebenza kwabakubhizimusi hhatshi eZimbabwe kuphela kodwa ezwekazi lonke le-Afrika. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla se-TechFest uNkosikazi Tatenda Mapfumo.
I-TechFest uzabe ungumhlangano oyenzwa in the course of 5 days and uzabe usenzwa endaweni ezitshiyeneyo, and i-TechFest is mainly ukuthi sithokozele technologies and innovations ayenzwa ngabantu abakobulawayo mostly and Zimbabwe in extension.
Kulolu hlelo lizobe lixoxisana mayelana ngemishini enjani?
Kobulawayo kulabantu who are already working on certain innovations bezama ukusolve ama problems that the communities are facing. So wona lawa ama innovations lama products akhona yiwo sebe siwa showcase, and also abantu bazabe bexoxa about how to move, how to accelerate their businesses.
Bengicela unginikeze isiluleko.
Okay, we have start-up like Washen, encedisa abantu people who, with their laundry services, and then kule inye start-up okuthiwa yiFoodie, which is an online on-demand meal delivery service.
Nizobe nikwamukela abantu abakumsebenzi enjani?
I-TechFest kuzabe the attendees or the participants bazabe be include ama entrepreneurs, hackers, startup founders, and also we will be bringing in industry leaders, ama policy makers from both the private and public sector, then also kuzabe kulama investors, lama financiers to help ama entrepreneurs abazabe befuna uncedo either olwemali kumbe olwe advice.
Laba bafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo bangawuthola ngapi?
Bengahamba ku www.techfest.co.zw and then bengafona ku 0731 222 222 or 0731 222 225. The email address is techfest@techvillage.org.zw.
Utatenda Mapfumo ngowe inhlanganiso ye TechFest ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje ikusaza lomdlalo okuntshenza ikhanya likhanya lihle kakhulu nxa kukhangelwa indlela iqembu leZimbabwe eliqhube ngayo kumncintiswano weCana Zone 4 osanda kwedlula. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu ebelimele ilizwe leZimbabwe emncintiswaneni weCana Zone 4 libuthelele imiklomelo efika phose iminkulungwane ezintathu 2,958.50, kuthi eZambia lona libuthelele imiklomelo ephezu kwenkulungwane ezimbili 2,295.50, ikanti eSouth Africa lona lithwele imiklomelo efika phose inkulungwane ezimbili 1,939. Loba kunjalo iqembu leSouth Africa yilo eliqede elihlezi phezu kwengalane yemendulo ngemva kokuba abadlali balo bethwele imendulo zegolide ezingamashumi amane lantathu 43 ezombala wesiliva ezingamashumi amabili lesithupha 26 ukuthi ezombala wethusi zibe lichumi 10. Kundawo yesibili engalaneni yemendulo kule qembu leZimbabwe lona elithole imendulo zegolide ezingamashumi amabili lantathu ezesiliva ezingamashumi amathathu lesikhombisa kuthi ezombala wethusi iqembu leZimbabwe lithole ezingamashumi amathathu lathoba munembili. Ekhuluma lentatheli ekufikeni emaphethelweni kwemidlalo yeCana Zone 4 umphathintambo wogatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngokudlala elikwenzileyo.
These results are very good for Team Zimbabwe.
Ama-results lawa mahle kakhulu sikhangele ilizwe leZimbabwe. Benze kuhle kakhulu lokhu saba yingxenye yeCana. Mina njengomphathintambo obona ngezemidlalo umsebenzi wenziwe ngalaba bantwana ungijabulise kakhulu.
Omunye wabadlali abadlale indima enkulu yokuphumeleleni kweqembu leZimbabwe nguntombazana osakhulayo uRobin Lee, yena othole imendulo zegolide ezinhlanu.
Kuyangithokozisa kakhulu nxa igama lami liphakanyiswa, njalo ngilethemba lokuba laba bancane kulambaza khuthazeka nxa bebona ngiqhuba kuhle njengoba lami ngikhuthazeka nxa ngibukele uKirsty Coventry.
URobin Lee uhlala elizweni le-Australia njalo uthi ngaphandle kokubhukutsha ufuna ukuqala izifundo ezokuba ngumongikazi. Kucelela abafana omunye wabadlali abaqhube kuhle nguLiam O'Hara, yena othole imendulo zegolide ezine njalo othi ukhuthazwe kakhulu ukubhukutsha phambi kwabasekeli bakhe njengoba esehlala elizweni leSouth Africa.
It's really nice to
bekuhle ukuthi ngibhukutshe ngisekhaya kunabasekeli abaningi njalo kutshintshe kakhulu ngoba kungenze njalo kwangikhuthaza ekubhukutsheni kwami.
Ilizwe leMauritius liphutshelise endaweni yesine engalaneni yemendulo, kuthi eleKenya belikwindawo yesihlanu. Kundawo yesithupha kulelizwe laseBotswana kuthi endaweni yesikhombisa kule qembu leMozambique. Iqembu elimela ilizwe leNamibia liphutshele kwindawo yethoba munembili, njalo ngaphansi kwalo kule qembu laseUganda eliqedele kwindawo yethoba munomunye. Endaweni yechumi kutholakala ilizwe leMalawi kuthi ngaphansi kwalo kule qembu elimela ilizwe leSeychelles elisendaweni yechumi lanye. Iqembu elimela ilizwe leAngola liqede lisendaweni yechumi lambili kuthi iqembu eliphutshele lisemsileni wengalane ngeleTanzania. Ngomnyaka ozayo limidlalo izaqoqwa lilizwe leMalawi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lwezemfundo luvala ezinye izikolo koBulawayo laseMathebeleleni South okwamalanga amabili alandelayo ukuze amalunga eZANU-PF elungiselele umkhosi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe. Abaningi basola uhulumende kanye lamapolisa ngokuqhubeka bevalele umfundisi Patrick Mugadza, yena oyetheswa icala lokuthi uMgabe uza kufa lonyaka. Indizamchina zebutho namhla ziqhubeke zihlenga izakhamizi zetsholotsho ezidilizelwe imizi lizulu lesikhukhula ngempela viki. Kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo umuntungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.